Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi omuhle ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 25 kumpandula 2024. Igama nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Uyaqhubeka umhlangano omkhulu we-United Nations General Assembly eNew York khonapha eMelika, omele umongameli Emmerson Mnangagwa, umnumzana Frederick Shava ekhangelelwe ukwethula amazwi akhe namuhla.
Silokubonga kakhulu ngoba vele thina ama-chief kumawadi ukuthi uphutha amawadi ongela transport bekunzima ngekubuhlungu.
Uhulumende kaMnangagwa uthengela izinduna izimota ngesikhathi eleZimbabwe lidinga imali edlula amabhiliyoni amathathu amadola eMelika eyokuthengela abalambayo ukudla.
Yona ngokwayo kayisiyokudla iyuriya yokuncedisa ukuthi inkomo zenelise ukugaya ukudla.
Uwisa ezimathonsi ugogo ofelwe zinkomo zakhe zonke eziyisishiyangalombili kwasala amathole amabili kuphela. Ngemva kokudla ukudla kwezifuyo okwaziwa ngokuthi yinapitapi 98. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uyaqhubeka umhlangano omkhulu we-United Nations General Assembly edolobheni le-New York khonapha eMelika namuhla, omele umongameli Emmerson Mnangagwa, umnumzana Frederick Shava ongumphathi ntambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe ekhangelelwe ukwethula amazwi akhe namuhla. UMnangagwa kabuyanga emhlanganweni lo ngoba esithi uphathekile. Ukuze sizwe okunengi okwenzakalayo kulomhlangano namuhla, silentatheli izindaba yeStudio 7 uTaboka Ncube. Taboka, ngiyakwamukela kuhlelo.
Yeah, ngiyabonga Ntungameli.
Yeah, ungasichasisela kwenzakalani namuhla?
Namuhla bayaqhubekela phambili abakhokheli bamazwe omhlaba ukuxoxa ngendaba ezithiyeneyo ezikhangelane lamazwe omhlaba. Kodwa umuntu obenguye okhangelelwe ngabantu abaningi kakhulu njalo okhulume namhlanje ekuseni ngumongameli wele Ukraine umnumzana Zelensky, njengoba sikwazi ukuthi sekule minyaka emibili kulempi elizweni lakhe. Ubekhuluma-ke ngodaba olwe-nuclear esithi uyabonga kakhulu ukuthi inhlanganiso ye-United Nations labanye abakhokheli bonke bavumelana ukusivumelana sokuthi kuvikeleke ama-nuclear plant ase-Ukraine, esithi indawo ze-nuclear lezi ziyingozi kakhulu nxa zingahlaselwa, zilakho ukuthi ziphazamise kakhulu i-Europe yonke kumbe umhlaba wonke nje jikelele. Yiwo ke amazwi akhe amakhulu abewakhuluma njalo ekhuthaza abantu amazwe omhlaba ukuthi aqhubekele phambili esekela ilizwe lakhe ngalesi sikhathi sekulenye impi esihlupha e-Middle East.
Ubaba Frederick Shava onguye omela umongameli Mnangagwa emhlanganweni lo okhangelelwe ukukhuluma namuhla, uza khuluma sikhathi bani njalo kuyini esingakukhangelela kumbiko wakhe?
Umnumzana Shava ukhangelele ukuthi uza khuluma ebusuku namhlanje, njalo nguye umuntu ozakuba ngowokugcina. IZimbabwe ibifake ukuthi ayisoze ibe ngeyokugcina, kodwa ngenxa yokuthi umongameli umnumzana Mnangagwa kasafikanga, bahle bayidlulisela-ke phambili ukuthi uzakhuluma ekugcineni ngemva kwabakhokheli bonke. Njalo ukhangelelwe ukuthi engaphatha udaba lwezijeziso zomnotho, lapho akhangelelwe ukuthi uza kuba ekhuthaza ukuthi kwesulo ezijeziso ezethethwa umongameli nangakwa kanye lamankampani labanye abalichumi. Njalo ukhayelela ukuthi engakhuluma njalo ngodaba olokuthi amazwe akuzekazi le-Africa lawo enelisa ukuthi angene kwi-United Nations Security Council okuludaba olukhulunywa njalo ngumnumzana Ramaphosa umongameli kwele-South Africa izolo.
Okokugcina Taboka, siyazuma umongameli Mnangagwa ubehlele ukwenza imihlangano thize ehlangana lezizalwane zeZimbabwe labo somabhizimusi. Isakhona yini limhlangano?
Imihlangano eminingi ayisaqhutshwanga, ubekhangelele ukuthi ngovulo kufanele abe eqhuba umhlangano labo somabhizimusi, kodwa lowo mhlangano ugcineke usumiswa. Njalo kujwayelekile ukuthi ngezinye izikhathi kulabantu abaye bebetshengisela bephandle lapha akula abeZimbabwe, kodwa bakhona abatshengisele ngomgqibelo besima lohulumende kamnumzana Mnangagwa. Akula mihlangano ecacayo sibili eveza ukuthi iyaqhubekela phambili, eminingi imisiwe ngenxa yokuthi kasenelisanga ukuthi abuye. Njalo kulezinye eziphatha amandla zikahulumende weZimbabwe ebezilapha eNew York esezisukile zabuyela-ke ekhaya, umhlangano ongakapheli ngenxa yokuba yena engasenelisanga ukuthi afike eNew York.
Hayi, ikwakalulwama chinongona Toboka.
Hayi, Toboka wazo Nkomo.
Siyabonga uTaboka Ncube, intathelizindaba yeStudio 7 besikhuluma-ke laye lapho ese-United Nations General Assembly eNew York khonapha eMelika.
The Voice of America.
Uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa usenikeze izinduna izimota zohlobo lwama-Isuzu ama-Double Cabs ngesikhathi eZimbabwe libhekane lendlala esabisayo edalwe isikhudumezi somkhathi ese-El Nino. Okwamanje eZimbabwe lidinga imali edlula amabhiliyoni aseMelika amathathu, i-3.3 billion, yokuthengela abalambayo ukudla. Abaphikisayo bathi sokunguthaphutshiye kuhulumende kaMnangagwa owanika izinduna ezinye izimota ngohlolanja lonyaka. Umlondolozi Ndlovu usipha lolu daba.
Izimota lezi ezibiza izigidi ezilitshumi lasithupha 16 million ziyingxenye yalezo ezithengwe nguhulumende kungenamali ebekwe eceleni eyokuzithenga. Kodwa ke uMnangagwa onike izinduna imota lezi namuhla eHarare uthe kuqakathekile ukuba inkokheli zomdabu zibe lezimota zokuthwalela uzulu ukudla lokuqhuba eminye imisebenzi.
Facility ensures that the chiefs can carry out their critical duties.
Imota lezi zizakwenza ukuba induna zenze umsebenzi wazo kuhle. Uhulumende wami uzaqhubeka esipha okuningi okufana nalokhu ukuze induna zethu ziphile ngcono.
Induna uwadalala emawaba eGwanda utshele iStudio 7 ukuba bathakazelela izimota lezi.
Sinokubonga kakhulu ngoba vele thina amachiefu kumawadi ukuthi uphutha amawadi ongela transport bekunzima, bekubuhlungu.
Kodwa ingcwethi kwezombusazwe labamabandla aphikisayo bathi imali ethenge izimota lezi bekumele isetshenziswe ukuthengela abalambayo ukudla. Omunye wabasula okwenziwe nguhulumende ngumnumzana Divine Hobe owebandla le-Nationalist Alliance Party.
Kahle kahle nje indlela eqondileyo ukuthi izinduna ngabe ziyathola amandla alokwenza lama-natural resources ezigaba zabo ukwenzela ukuthi izigaba zabo zithuthuke, bekwanisa ukuba lesikhwama semali esivela kulawa ma-resources. Okuzagcina kubangela ukuthi ukuthengelwa izimota lokhu lokuphila ngani ngabantu abaphiwayo njengeziphepheli kuyabe kungekho, bengabantu abakwanisa ukuphila okulenhlonipho okulesithunzi.
Okunhlanganiso ye-Democratic Forum umnumzana Zibusiso Dube yena uthi kumele uhulumende abekwazi okuqakathekileyo ngesikhathi sendlala.
Kumele uhulumende yase imali endaweni eziqakathekileyo, hathi kufuna ukuba apha ukudla khona kule ndlala engaka. Akumele kulungise lokho.
Uhulumende weZimbabwe lonyaka waphanyeka isicelo sokuncediswa ekudingeni imali yokuthenga ukudla kwabalambayo kuhlanganiswa ezishiyeneyo ezigoqela e-United Nations. Loba kunjalo, kukhanya uhulumende eqhubeka ngezinye inhlelo ezisebenzisa imali eningi elizwe ezifana lokuthengela izinduna izimota. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolo Zindlovu.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7. Sifisa ukulibikela ukuba sesile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel ku WhatsApp yakho, ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Omela isigaba seGlenview edale lePhalamende njalo elilunga leTRC umnumzana Happy Mochi Dziva obotshwe izolo ubikwa emiswe emthethandaba lamuhla. Kucala aletheswayo elokudlwengula untombazana oleminyaka elithumi lasithupha njalo uzaphindela emthethwandaba mhlaka 8 ngenyanga ezayo. Ukhangelelwe ukukhalaza edale le-High Court ukukhululwa ngemali yesibambiso i-bail. Kusenjalo inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi e-ATUS ithi iyakhathazeka ngokuthi ilunga layo umnumzana Ronald Wondongwa ogogekileyo wabotshwa e-Avondale lamalunga e-TRC ulokhe engakakhululwa ngemali yesibambiso i-bail futhi uhlukuluzwa ngenxa yesimo sakhe. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele sikhulumeli se-ATUS umnumzana Themba kuye moyo ngalolu daba.
Umbalisi uWondongwa okwakuqala kumele simkhangele khona la nxa thina siyi-ATUS sikhuluma ngokuthi lilunga lethu ngumuntu ogogekileyo osebenzisa i-artificial leg, osebenzisa i-artificial hands. Nxa esejele ugeziswa nzima, ugeziswa mbani, ngoba ukugeza uyancediswa nkosikazi wakhe ukugqoka ukudla ngumuntu odinga ukuthi ancediswe. Okwesibili ngumbalisi owe-ICT esikhangelela ukuthi nxa elokhu esentolongweni engathonisiswa kungazakala ukuthi ulecala kumbekala cala kubisela abantwana abafundisayo emuva. Asiyala abantu nxa belamacala kumele babotshwe, kodwa abantu bengabotshelwa ukuthakazelela usuku oluthakazelelwe i-Afrika yonke. Kuni namagqwetha akhe ecela ukuthi umndodalwana athonisiswe vele ekhaya. Imbangela kuyikhona ukuthi udinga ukunakekelwa angekakuthole ejele. Okunye sike sabayeke lalamdla nanxa bengaze bemkhiphe. Unkosikazi wakhe laye wade vuka esiya ecourt ethwele iplacard ethi free Wondongwa, laye wahle wabotshwa. Asazi-ke ukuthi nxa ebekhitshwa abantwana babo bazabe benjani kumbe betheni.
Kuyini elikhangelele ukubona kusenzakala?
Sesikhangelele ukuthi banikezwe ithuba lokuthola i-bail. UWondongwa laye akathola ithuba loku yesibhedlela ayenza ama-medical check-up ukuhlolwa ukuthi njengoba sehlala isikhathi eside kangaka akukho yini ukuhlukumezeka osokube khona kusimo akiso. Babuye bathole ithuba lokuthi uWondongwa akayihlangana labantwana bakhe. Izikolo sezivuliwe, abantwana lokhu belahlekelwa imfundo. Ungasijabulisa ukuthi onikolu baphumile, kodwa ekuqaleni vele umntwana wesikolo abotshwa azahlala isikhathi esingakeyana evalelwe entolongweni. Kumfundisani kusisa ngaphi? Thina njenge-ATUS City umuntu wonke oseZimbabwe usengu-chairperson we-SADC, njengoba u-chairperson be-SADC kunikezwa ilizwe. Simkhangeleke uPresident abuye abe ngu-chairperson we-SADC ukuthi sokumele njengoba izinto ezinzima sezibikwa kuye ze-SADC. Lokhu sikubika evele kukhangele. Kangenele kundaba yalaba bantu abalokhu bejitsha entolongweni bengona ngalutho.
Amapholisa asemangalelwe yilaba ababotshiwe ukuthi abahlukuluza. Ubone ngani linyathelo elihle yini le?
Linyathelo elihle nxa silikhangele, kodwa sikhangele ukuthi umhlaba wonke uzavula amehlo ukuthi kalusoze lifuqelwe ngaphansi kwekhapethi kube nje indaba phelayo kungelalutho.
Lo ngumnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso ye-ATUS obexoxa ecingweni lo sithandekile Mhlanga weStudio 7 ekobulawayo. singene kwezivela kwamanye amazwe. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba iHezbollah izame ukuhlasela isigodlo samapolisa ensitha aweMossad kwele-Israel namuhla. Ele-Israel lithi kwehlule okuzanywe iHezbollah ngoba iwise amabhomba ebutho leli amanengi aphoselwe elizweni leli. Kubikwa njalo ukuba ele-Israel selifuna ukuthumela ibutho kwele-Lebanon njengalokhu elikwenza eGaza lapho eselibulele khona abantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amane 40,200. Umongameli Claudia Sheinbaum wakwele Mexico uthi inkosi yakwele Spain uKing Felipe kayinxuswanga ekugcotshweni kwakhe ngoba kafuni ukubona ukuba eleSpain lenza umonakalo omkhulu ngesikhathi lihluthuna ilizwe leli kusukela ngomnyaka ka-1591. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-AFP. Lei Studio 7 isakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kweziphathelane leMelika, abezindaba abe-Reuters babika ukuba owayengumongameli weMelika uMnumzana Donald Trump uthi uza kwethula imithetho eza kwenza ukuba usomabhizimusi beMelika bengaqhubi amabhizimusi abo bekwamanye amazwe. Wethule umbiko lwekhankasela ukhetho oluzayo izolo kusihlwa. Kusenjalo umsekeli kamongameli unkosikazi Kamala Harris ozancintisana loTrump kukhetho lukamongameli ukhangelelwe ukuba namuhla uza kwethula umbiko wakhe kumabonakude we-MSNBC. Unkosikazi Harris ukhangelelwe njalo ukuba uza kwethekelela isigaba sePittsburgh namuhla ukuyakhankasela ukhetho. Amanye amaNdebele ahlala kweleBotswana aphezu kwemizamo yokuvuselela amasiko awo ngesikhathi ebhekane lokuchabalala kwalawa masiko, ikakhulu ebantwaneni abazalelwa kulelo lizwe. Kodwa imizamo le ibhekane lobunzima bokuhlangana kwamasiko achiyeneyo kulelo lizwe. Intatheli zindaba eStudio 7, umqondisi Dube usipha loludaba ngokugcweleyo.
Ukulondoloza amasiko ngomunye umlando onzima obhekane leningi eliphuma eZimbabwe lisiyadinga ukusiphilisa kwamanye amazwe. Iningi selilemuli ezikhuliswe emazweni achiyeneyo, kukanti abanye bayenda kumbe bathathe kulawo mazwe abafikela kuwo. Lokhu kutsho ukuthi amasiko abo asequnyiwe ngoba isehlangene leminye imihlobo echiyeneyo. Inhlanganiso ebona ngokuhamba kwabantu phakathi kwamazwe ye-International Organization for Migration, IOM, ithi amasiko ngezinye zezinto eziphambaniseka kakhulu uma abantu suka endaweni yabo besiyahlala le minye imhlobo. KweleBotswana inhlanganiso yeSibanye Cultural Society egxile kakhulu ekulondolozeni amasiko esiNdebeleni izama konke okusemandleni ayo uthi imikhuba lezenzo zingalahleki ikakhulu ebantwaneni. Okhokhela linhlanganiso uMnumzana Colin Dumani Mlalazi uthi akulula ukuthi balondoloze amasiko ngomumo okhona bengaphandle kwelizwe.
Abantu bethu abasasazi isintu lapha. Abantu bethu nxa ufika ebanganini bethu esazi ukuthi nana ngowekhaya umbingelela abantu bakhe, sabona mntwana, hi I'm fine mina, hi bo.
Okunhlanganiso yeZimbabwe Community kweleBotswana Mnumzana Sifas Chuma uthi umumo okhona wenza kube nzima ukuthi amasiko ehlale qotho engaqunqwa ukuhlangana leminye imhlobo.
Indawo yamasiko iyahlupha kakhulu ukuthi siwagcine siphandle kwelizwe sisemzini ngoba kanengi sifika lapha siqala ukufunda indimi zabantu. Labantwana ezikolo bafunda kuma-private schools, bakhuluma isikhiwa endlini sokukhuluma isilungu. So yona le into vele ngokokuqala iyenza kuhle kube nzima.
Unkosazana Rita Hadebe uthi noma nje impi yokuvuselela amasiko ikhanya ingathi ayinqobeki, kumele kuzanywe ngamandla ukwalondoloza.
Akukhona esingakwenza thina as a cultural association. Singazama ukuthi ngoba silamatisha ukuthi maybe ngazama ukwenza maybe ama-extra lessons, something like that, ukuthi bazame ukubakhuthaza nge-language, even ngamasiko.
Umnumzana Bekithemba Jelo uthi okuhle kuthele Botswana liyavumela ukuthi kube le ndlela emiye emhlobo igcine amasiko ayo.
Indizwe ngalo liyasivumela ukuthi lapho sibuthakala sibuthane ngamasiko ethu. Kodwa kuba nzima ngenxa yokuthi esihlezi labo babe bengenzi amasiko afana lathi.
Iningi likhala ngokuthi ikakhulu intsha yalamuhla ayisakwazi imvunulo, ulimi, ukudla kanye leminye imikhuba ehambelana lendlela zokuziphatha. Inhlanganiso yesibanye yenza imizamo omnyaka yonke ukuthi ibe lo mbuthano obizwa ukuthi imbizo lapho unxuswa abazamasiko. Aliseke bahamba emkhosini lo baguqela waziwa kakhulu ngokugcina imbali yamasiko, Mnumzana Phathisa Nyathi kanye lowakhethwa ngumdeni wakokhumalo ukuba yinkosi yesizwe sikamthwakazi uBulelani loBhengula Khumalo. Yonke le kuyimizamo ikakhulu ukutshengisa abantwana ukuthi bavela ngapi njalo baya kuphi. Abanye njalo bavame ukuya kumgubho wenkosi umzilikazi eZimbabwe eminyaka yonke. Ngumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7, ngisabron kwele Botswana.
Uhlangothi lwebhanga elikhulu lelizwe leReserve Bank of Zimbabwe olubona ngokusetshenziswa kwemali luzaqhuba umhlangano ngolwesihlanu wokuhlolisisa ukugugudeka kwemali yeZimbabwe Gold kumbe iZig. Lokhu kwenzakala ngesikhathi abaqondisi bamabhizimusi amakhulu amanengi bekhala ngokuthi ukugugudeka kweZig kulakho ukwenza bavale amabhizimusi abo. Kubika uBathabile Masuku.
Uhlangothi lweMonetary Policy Committee lukhangelelwe ukuqhuba umhlangano lo ngesikhathi kulokufuthelana kumabhizimusi athi akusasebenzeki ngenxa yokugugudeka kweZig. Okwamanje idola leMelika lithenga amaZig afuya phose ichumilane, i-13 Zig 98 cents, emkambo kahulumende, kuthi emkambo wensitha lithenga amachumi amathathu, i-30 Zig. Amabhizimusi aphansi kwenhlanganiso ye-Retailers Association of Zimbabwe agoqela iSpar, iTruworths, iEdgars, OK Zimbabwe, athi akusathengiseki impahla ngoba seligugudeke okumangalisayo iZig. Umnumzana Persistence Gwanyanya, ilunga lekomiti le-RBZ Monetary Policy Committee, uthi umhlangano abazawuqhuba ngolwesihlanu uzahlolisisa izikhalazo zabosomabhizimusi lozulu ngokugugudeka kweZig.
Siyafisa ukuthi kubuyele esimeni esihle ngokuphangisa. Ngakho ke idale lemali yebhanga lesizwe ele-Monetary Policy Committee liyahlala phansi ngolwesihlanu ukuthi likhulume ngendaba zomnotho welizwe.
Umnumzana Innocent Tapiwa Marimo, umqondisi wenhlanganiso ye-Confederation of Zimbabwe Retailers, uthi benze umhlangano ngomvulo lomsekeli kamongameli umnumzana Constantine Chiwengwa lophethe uhlangothi lukahulumende olubona ngezamabhizimusi umnumzana Mangaliso Ndlovu abavume ukuba iZig isiwe isisindo okumangalisayo.
Current exchange rate is not allowing us.
Uhlupho olukhulu esilalo khathesi yisisindo semali esingasivumeliyo ukuthi sithole imali zethu esizisebenzisileyo. Sisebenza labasithengisela impahla ngedola leMelika kodwa inzuzo yethu siyithola ngemali yalapha okuba luhlupho kakhulu nxa sesidinga ukuyathenga ezinye impahla.
Ziyakhala izisebenzi labahlali bakobulawayo abathi iZig isiwe isisindo okokuthi isiphose ifane le mali yohlobo lwebond eyalahlwa ekuqaleni komnyaka lonyaka. Inkosikazi Sihle Mlawuzi ngomunye wabo.
Ngikhuluma kunje i-cooking oil i-107 ngeZig kodwa nge-US dollar i-$3 ukuthi usetshenziswe rethibani khona lapho.
Umnumzana Anthony Majongosi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yabongi eZimbabwe Nurses Association kobulawayo, uthi intengo yempahla iqonge kakhulu ngenxa yokugugudeka kwesisindo seZig.
I-government ekuthaza ukuthi isincedise lapha, ikhangele ukuthi ibone ukuthi vele imali leyo yeZig ayisakhwana, ayisathenga.
Umnumzana Stevenson Dlamini, ingcweti kwezomnotho esebenza eNational University of Science and Technology, uthi kunengi okungenziwa ukuze kumiswe ukugugudeka kweZig.
Indlela elula yokuqala yokubana sinanzelele ukubana nxa sifaka isisindo semali yethu asiyiqathanise sisebenzisa lokho akukhuthazayo ukuthiwa yi-open market. Leyi ukuze iphumelele kuhle ifuna njalo ukuthi kuxhaswe ukukhula kwamabhizinisi.
Ngesikhathi iZig isethulelwa uZulu ngoMabasa lonyaka, idola leMelika lalithenga amaZig edlula kancane ijumi lantathu, i-13 Zig 20 cents, emkambo kahulumende. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Uwisa ezimathonsi ugogo ofelwe zinkomo zakhe zonke eziyisishiyangalombili, kwasala amathole amabili kuphela ngemva kokudla ukudla kwezifuyo okwaziwa ngokuthi yi-Napitapi 98 akuthenge kobulawayo okulungiswa inkampani ye-Fivet. Unkosikazi Zodwa Dube ohlala eplazini le-Kenbank eMguza uthi wafika esitolo efuna isikuba avame ukusithenga kodwa waphiwa ukudla okulomuthi obizwa ngokuthi yi-urea oyiwo obikwa ubulele inkomo zakhe. I-urea kumele iphiwe izifuyo ngesilinganiso esiphansi hathi ukuthi iphathwe njengokudla kudla. Unkosikazi Dube utshele iStudio 7 ukuthi udabukile ngoba uselahlekelwe yinotho yakhe. Uthi ufuna inkampani ye-Fivet imbisele inkomo zakhe. Inkampani leyona yethu leyombiko isithi isaphenya. Sixoxe lengcwethi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo, yena oxwayise abalimi labafuyi ukuthi baqaphele ukudla abakupha izifuyo zabo. Uqale ngokuchasisa ukuthi i-urea kuyini kahle kahle.
Yona ngokwayo kayisiyokudla i-urea, yokuncedisa ukuthi inkomo zenelise ukugaya, zenelise njalo ukuthi zimunye ukudla okungabe kuphethwe butshani, ikakhulu utshani obomileyo. So siyabe senzela ukuthi siqinise amasotsha kumbe ama-bacteria ayiwona ancedisa isisu inkomo esiswini ukuthi yenelise ukugaya ukudla ikakhulu tshani obomileyo. So i-urea ngiyaqonqosela njalo ukuthi kayisiyokudla kodwa yinto encedisa izifuyo ikakhulu inkomo ukuthi zenelise ukugaya utshani zithole okunonisayo phakathi kwabo.
Kuyini ongakuxwayisa abafuyi njalo ngaphandle kwe-urea, yikuphi okunye ukudla okungaba yingozi nxa kungalandelwanga isilinganiso esiqondileyo?
Isixwayiso sokuqala ukuthi nxa uzasebenzisa ifide le-urea, kuvame kakhulu ukuthi isetshenziswa iletswayi phakathi kumbe umkhothiso wenkomo, ukuthi inkomo esikufuna ukuthi zikwenze ukuthi zikhothe kuphela, zingakhotha bese zincedakala itswayi labonapitapi labomabiko. But okwesibili sinanzelele ukuthi abantu abaningi kathe sibathenga utshani obusemabhelini. Utshani lokhu kwesinye isikhathi buza buphethe amawaya, amathambo nezinye nje izinto ezingalimaza inkomo. Amawaya aletha lokho esithi hardware disease, ukuthi uzathola ukuthi inkomo izadliwaya, iwaya ke kayigayeke esiswini, izagcina ihlaka inkomo esiswini, izigcina iphazamisa ekudleni kwayo ngoba nxa iloko isifo iyabithumukala. So linanzelele ukuthi ngalithenga amabheli, ibheli lilivule lili-check ukuthi akula mawaya yini, akula mathambo yini. Amathambo alengozi ukuthi avame ukuthi abejwele umkhuhlane othiwa i-botulism. Lo lubona ngokuxoza indenda inkomo, uyazibulala masinya ke lo. So ngenye into yokuthi kufanele siyinanzelele.
Umuntu engehlelwa yingozi enje, manyathelo bani angawathatha ukuze ahlenge isifuyo zakhe?
Nxa khonapho ibona iqalisa ukwenza ama-symptoms, ugogo okade wabalisa ku-voice note yakhe, siyasithi thina kayidingele inkomo iviniga, ayinathisi iviniga. Iviniga iyanceda ukuthi neutralize kumbe ikhiphe ukuba kwenye.
Umnumzana Mandla Nkomo yingcwethi kwezokulima. Kwanele Mthwakazi likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.